Iningi labasakhulayo asebexhwalile babikwa beyibo abaqhuba imicimbi lapho kunathwa khona utshwala, kuthathwe idakamizwa kanye lokuphatheka kwezocansi bebaningi abizwa ngokuthi ngamavuzu kumbe sex parties. Omunye osakhulayo osebenza labatsha eLobhengula Youth Center koBulawayo, uQueen Phiri, uthi liqiniso ukuthi bakhona abasakhulayo asebeyizigilamkhuba abasebenzisa buchapha imali ethunyezwa ngabazali babo.
Lomngane wami mina olabazali bakhe abasediaspora and impilo ayiphilayo ngeyokuthi every weekend uyabe out lasendlini uyahost ama-parties and akula muntu umuntu omdala omkhangeleyo, akula muntu oyabe emtshela okokwenza. So vele umuntu onjalo akumelanga njani aphiwe imali. Kare sivele i-technology si-advanced and abazali kungcono nxa kuyukuthi imali ye-school fees efunakalayo, konke khonokho ama-grocery abefunakala, abazali bahle bafake lese ku-akhawunti yesikolo, nxa kuli-grocery bethumeze kunjalo kuli-grocery and imali ingabuyi direct to umntwana.
UVirginia Magigwana ohlala eMpophoma koBulawayo uthi kuyethusa okwenziwa ngabanye abantwana abalabazali abasebenza phandle kwelizwe.
Ngaphakathi kulomntwana owagcina exoshwa esikolo ethunyezele imali, wathunyezela ifoni ama-tablet esafika isamangalisa i-tablet, umntwana lwana edownloada njengomntwana ovele lezi mali esakhiphile eziziningi, edownloada izinto ezingayenziyo zihamba lazo esesikolo etshona evukelisa abanye efihle ifoni leyani. Yazi yinto embi ukuthi umntwana abe le mali edlulisileyo.
Abasakhulayo laba benza amavuzu parties angelanhlonipho. Kodwa uyakulandula lokhu omunye osakhulayo uBelieve Mthombeni olabazali abaleminyaka edlula emihlanu besebenza kweleBilithani.
Yebo, bengabele khona abakwenzayo kodwa isikho sonke. Mina abanye abazali bakhatshana kodwa bangathumela imali ngisebenzisa indlela efaneleyo. Kuloma mdala otshona ngivulele ilihle khangela ukuthi angiyenzi ukulima yini, kodwa lokhu akutsho ukuthi lama ngingasela okuyimali okuzidlela phela.
Umnumzana Ndumiso Sibanda osebenza kwele-South Africa uthi kuqakathekile ukuthi abasakhulayo abathunyelwa imali bayiphathe ngemfanelo.
Kuqakathekile ukuthi nabo laba abaseleyo nxa sebethunyelwa-ke izimali bazisebenzise ngendlela ezilobuntu, indlela ezakhayo, ukuze nalaba ababathumezela izimali bangaphatheki kabi ukuthi basebenza nzima besebenzela ukuthi abantwababo noma abafowabo badlalise izimali.
UDokotela Mbulisi Ndlovu ocubungula indaba zabasakhulayo njalo osebenza ekolitshini leLupane State University uthi ukutshabalala kwesiko lesintu ezimulini yikho sokudala uhlupho lolu ebantwaneni abaphiwa imali eningi ngabazali abasebenza kwamanye amazwe.
Khonokhana kwakukhona kudala ukuba le-extended family kwakusebenza, ngoba kathesi akusela ama-extended families, umuntu lomuntu usebhekana lemuli yakhe kuphela. Akusela o-anti labomalume abaxwayisa abantwana. So mina nxa ngumzali ngingekho ekhaya ngidinga imali khona lephesheya, o-anti labomalume abaseleyo ngapha labo bazihlalela, abasabheki ukuthi abantu abambona banjani. So kuliqiniso sibili ukuthi hhayi abantwana laba abasala bodwa kabalayo i-maturity yokuthi imali zonezo, imali yona leyo enkulu abathunyela abazali bayo bayisebenzise njani.
Kulabadabuka eZimbabwe abasuka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
Ucwaningo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNESCO ye-UNICEF lwaveza ukuba abanye abantwana sebengamahlongandlebe ngenxa yokuthi abazali babo bahlala phandle kwelizwe. Lokhu kwenza ukuba benze umathanda. Kuleyinye njalo inhlanganiso ebona ngokwenzakala phakathi kukaZulu eZwandiri eyenza ucwaningo yathola ukuba isilinganiso sabantwanyana ababamba izisu bengawukhangelelanga sifika phose ikhulu elikhulwini 95%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.